sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela kusivil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaca endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanye nekunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ukuziwa ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapolisa ahambe ekha abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababe ku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedale lephalamende lamuhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele MDC, ele Coalition of Democrats, lele People's Democratic Party, amanye nekunkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentathelo izindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunyelwe amacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala, abantu bebe lempilo engcono, okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela kusivil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaca endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambwe Mushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yokuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo, singabe sikhangele okwayizulu, kodwa-ke yona le into yodlakele sayibona ngesikhathi segugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hhashi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kade vele luvela kuphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathesi sizacala siyivukeje ama-diplomathi lapha, sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community, sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo njalo futhi njengohulumende ngokuthi babakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Ukhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa vezela ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganweni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ephalamende lamuhla, lapho amalunga edale leli awebandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kule mizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Chabamba, obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema, babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula, ikakhulu nxa kule mbiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okuningi okwenzakale ephalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale, u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evela kumphathi intambo vele ayisoze ifeyasithi, ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kunjizinto ziyenzakala kule evidence kulama-peaks, but bayabeswa la kunjalo layenza njalo. Ubuziwe ukuthi yi-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe echa abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisi ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke phendula umbuzo, kodwa uphendule okwala esithi avela kulanto enjalo akulabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona siza investigator, siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigator khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusithisana ngathi bazathi bazainvestigator nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi ngezika-2016. Vela zange bedingisise, instead bona bebe-accuse thini ukuthi vela sifuna ukuzalutho yini elaliyenza konke khona lokho, yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamend kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engena ekuseni yaze yaphuma emini namhla, ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge uthi amatafula bechaya izandla. Ayisikho, ubona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokho. Kanti ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wePhalamend injani, ungahamba genesiyo phathi yasomqoji wabantu babesesaba khonokho, yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngunkosikazi noMathemba Ndlovu, umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ephalamende u-Deputy Chief Whip, sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhu kwele Botswana umnumzana Bhekimpilo Weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intathu yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lo Weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhu phandle kwedolobho leFrancistown kwele Botswana, kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise esiphepheli enkambeni yedukwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Si uyatholisa nto abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika ebhoda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu besebhoda, lokhu bethenjiswa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa amasoksi, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adweza ndingumuntu owayelo muzi, wayele nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona bama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyele ekhaya, uyafika khona lekhaya uzwe kuthiwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalelwe ukuthi umuntu nxa efika ngalo, even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu azitholele i-passport yakhe ahambe lapha afuna ukuhamba khona. So izinto okumele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu kakhulu, izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumende umhlangano wokugcina womnyaka ophelile, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka 2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu, wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi ziphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ku-9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenzele osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legrenade kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelephilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayidlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe iningi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokho, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo loZulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kande Studio 7 oxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngike ngeza khona kaSidiki ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi baye eBotswana kodwa iningi abo bazalwa bezapha kwele South Africa. Ngoba ukhulume le-South Africa lawo kube khulumile wathi uzozama ukuthi iziphathamandla ezaphezulu ziyofika ebhoda ziyobona ukuthi kulamalungiselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushesa ukuthi kulabantu abaningi sebasebezile ngapha e-South Africa badinga indawo ukuthatha ngoba kukhanya ngathi momomo bekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphi e-South Africa.
Bathi befika khona ngapho bathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho e-South Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabuzoshintsha letha kodwa iningi yalaba abantu abazile amandla angazuliyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athile abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yibo ababangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidluleni. Vele sokuzothi ma kuzabakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba langapha izinto kazimangako se umnotho wesouth africa lawo kawumanga kahle loba nje benemizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho kodwa kukhanya hayi kuzathatha nakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki kudlakelo lobekhona bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo yabantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakuthulileyo sikhangela intengo yezinto izele sezigcila ngayo lokungatholakali kwezinto lokungatholani kwemisebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sibi ngathi baphendukile babukile eSouth Africa lapha ngoba abanye abaningi akhona abeneseuke ekhaya ngesikhathi besesileyo bebe abantu abasebenzayo sebesiyakubona ukuthi umumo unjani. Bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlulaka isikhathi kokwamanje sokukubi ukudlulaka ngesikhathi esuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile uzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi laba abanye ede bephelele umsebenzi nalaba abade besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoku kunjani kathe?
Hayi kunjalo sokusike ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni bangawuza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla endala ngoba kuqala khona ebhoda kodwa njengoba uhulumende bethe uzokunikela abantu kodwa laba bantu bazalwe nikela ebhoda ngabona ukuthi uzobanothweza nga bazozama indlela zokuthi babagcine khonana then laba abazodlula phambili besiza kubosaafbesiza kubopitira labojobhekele endaweni njalezo kunzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu asithine sitopeni ngoba okwe-R10 into eyikhokhola abanye vele bayabavalela bagcine sebesekhona. So lani kuye abantu abanye abambala engibaziyo khona manje abavalelwe ababanjwe ngo-January abasehambile abasemakhota abandlota yamacala abajonisiswe banika isigoba bazosinikwa nebazofayindiswa nebazogwetshiwa kwezinyanga ezithikazazi kunzima endleleni amaphoyisa achiyana amanye azwisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka badoke endlulani abanye bathi a ayivunyelwa sizobitela imvuba abanye bathi okay tolivalela. So sokusika ngokuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. intathe izindaba etheze emidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga kanhlolanja, okuyilapho umgcinihlalo wayo u-Andrew Tapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba bayabe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasi ukwenza iligi yethu ibe lebizo, labo befake imbijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sesiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sebe sesiziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sesibangene esinjani. So yiwo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo yemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye nasemathebeleleni North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembela amapholisa kanye leyokubhadalela inkundla odlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto u-Emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa nazo zihle zakhuphuka, okungenziwa ukuthi ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule miyuwethi iqembu lezimu lephathi selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa ukuba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League. Ikanti eleBhoso 90 lalo kubikwa lingatshabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendleko zokuhambisa lokubhadala onompembela amapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague le nyakenye abhadala inkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 yona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye labaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selehlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Khumalo Kathen.
Ye, Kathen unjani?
Ah, ngi-right, ngiyalindiyangeni.
Ngiyaphila kakhulu, unjani eZimbabwe?
Ah, eZimbabwe siyakhawula la.
Ye, akutsho Kathen tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakhona kokutho kombuthi wakhona lo. Akula nto ezihambayo la. Bona baziyela bodwa, bakhangelitedi yabo vele thina abasitshela abuse, iyizithembiso yakhona sayiboni vele. I-democracy le siyazi ukuthi abadala bayilwe la vele aziyiboni la. So kuba nje into yokuthi ngani kuthiwa kukubani ukuthiwa yikho kumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni ngahlakana amasosha amapholisa batshaywa lapho ngikwazi ukuthi kutshayelwane. Abanye empuphuma bangeni badobha idobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Kutshaywa kuphela. So usakwazi ukuthi yakhe uphilelane ukuthi ungaphungula nje endlini itshaywe. Awazikho nini.
So abantu bathini khonoko? So abasa report loku report.
Ah, uya reporta kuba nje abantu akho yazi zoli tshayelo ezivale ezikhave emehlweni. Uya reporta ukuthi ubone bani umuntu okhona ongambulala le face yakhe. Kuphela ngaphakathi nje ngoba kungela power ukuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ithi kathi nawo hayi indaba ngisafa ngalindlela.
Pho manje kwenziwani nxa kunje mntakaba?
Asawazi sengalo ukukhuluma ngoba kuyathiwa sesithe ngoba la mawatu abonisa athi avuke ngasebenzi imitiri shate edawoni. Asawazi kuyahlahle ukuthi yokumele ukuthi kwenzeke ukuvuka ngikona sekuyalinde size ngabo-ke bona ukuthi ngoba yanti bona bafuna ukuthi badlale ucontrol
ukuthi nithathe ngosecingweni ngizwe ukuthi silobani. Ye mama kunjani?
Ngiyaphila tubelinjani?
Siyaphila kakhulu ngusikathele Manyati.
Hayi mina indaba yeZimbabwe leyidubi nzisa ubuhlungu ngoba lawo masosha lamapholisa angikhona ayiwahlukuluza abantu. Yiyo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali lokho kubizwa kuthiwa i-bribe. ngendlela yokuthi bayalapha. So angazi ukuthi why bengayilabantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right yini, ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right. Manje bona nxa abantu bezama ukuthi balungise, balungisela bona musa, balungiseli sukuthi abantu nxa besenzela ukuthi bayenzela bona bodwa, bayenzela wonke umuntu oyisiza lwasenze mabhomisho lo ngaphandle kwelizwe. Sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi sebe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebethawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo, but nabantu ukufa kwabo basele sonke. Nxa ilizwe leZimbabwe lilungalilungela wonke umuntu, wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe kalilungela abantu abaseZimbabwe bodwa. So angikwazi ukuthi abantu thina singaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabekho la bantu ababothiweyo. Ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele ama-bailout baphume, ngoba kade belwela sonke, kade bengaziveli bona bodwa. Ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike, kodwa lokhu kubabona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo, bacakile, bayazihluphekela. Siphila labo nsuku zonke bayazihawulela. Futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho.
Pho manje kuyalungiswa njani khonokho Ntombenda?
Nambaaithina sengaphandle kwelizwe nxa sengabambani ukuthi sithengisele ukuthi into leyaleyenzakala eZimbabwe yenziwa ngamapholisa. Kasiyithandi thina, sile power ngoba singaphandle. Singancedisa abaphakathi nangemali, singancedisa abaphakathi ngokuthengisela emazweni esikuyo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi, ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa, bafele umuntu wonke ozalwa eZimbabwe. Sathi ilizwe lingavuka lithintshile, thina siyavuka si-enjoya abayizilima babe besebengasakwanisi, abafileyo babe befele bebona.
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje?
Kodwa thina nxa singavala ama-tolls ama-embassy, nxa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo, sitshengisele ukuthi asithandi into ezenzakala eZimbabwe, ukuthi ukuthi singeke sikwanise yini?
Kodwa ke sizwile i-ANC isithi okuhlupha ngama-sanctions, izijezo zenotho.
Hayi, sanctions i-ANC lezano yinto eyodwa. Waye kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions ingakhulumi ngabantu ababuleweyo.
Ngizokuthiwa-ke silo baba ecingwani.
Mina baba Dube, into engikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uthayeni abantu. Kule nto nje question ebengithanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenza eZimbabwe, are there families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain it makes me feel are you paying me? Ngoba into yakhona izwi ukuthi bohlungu ukuthi how can they do this to other four abo? Usuku lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual nethi ama-government officials abobona. Into engimangalisa ukuthi why uhleli kushaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo bona siba-affecti na isimo sakhona. Siyabona.
Ye, ngizokuthatha sithi lo baba-ke u-Richard Ncube ecingwani.
I-problem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe. Labo abantu be-opposition they are too biased. Kabakhangeli abantu general public, bakhangela bona ngokwabo, kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithane. Ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa ephalamende, epasiswa ephalamende, ibhizi ngale ephalamende kayincedi uZulu.
Laba ngabanye abaxoxa lo-Gifts to be with Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalela ephalamende namuhla. Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.